Namhla kuqhutshwe umhlangano weziphathamandla zabohulumende ezibona ngezomvikela eziwuhlangothi lwe-Ministerial Committee of the Organ on Politics, Defence and Security Corporation obukhokhelwa ngumnumzana Hussein Ali Mwinyi wawale Tanzania. Umbiko owethulwe yinhlanganiso le uveza ukuba kukhangelelwe ukuthi kuzakwenziwa omunye njalo umhlangano kusasa uzakhokhelwa ngumongameli Samia Suluhu wakwele Tanzania, okumgcine sihlalo ohlangothi lwe-SADC Organ on Politics, Defence and Security Corporation. Inkokheli ye-SADC izangena umhlangano omkhulu ngolwesithathu okuzahlaziywa khona isimo sezomvikela kwele Democratic Republic of Congo, Mozambique lakwamanye amazwe. Ngasenelisanga ukuxhumana leziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ukuze zikhulume ngodaba lolu, ngoba kuviwa ukuba besisemhlanganweni etshiyeneyo ye-SADC. Sixhumane lomnumzana Gunda Mzaka webandla elibusayo othi kuningi okuzakhulunywa emhlanganweni ozayo, okugoqela ukuxokozela kwele Mozambique okulabaphikisayo abathi kamemukeli impumelo yokhetho lukamongameli, okunqobe umnumzana Daniel Chapo webandla leFrelimo.
I-SADC summit eyabuya njengoba sikwazi njengenjayelo ukubana kwele SADC member state kungaba lenhlupho ezenzakalayo, bayahlala phansi abakhokheli bekhulumisane ukubana kungahamba njani kulelo lizwe. Nxa kuyikuthi balendlela zokubana kube lokuthula, ikakhulu sikhangelane lale Mozambique, bakhona ukuthi bethathe lawo manyathelo okubana kube lokuthula kwelaseMozambique. Bakhona ukubana bevumelane ukuthumela amabutho njengalokho esasikubona kusenzwa e-DRC ukuthi elondoloza ukuthula evela kuma-member states awe-SADC. So ngumhlangano oqakathekileyo lowo, ngumhlangano oyathiwa njalo ngu-chairman owe-SADC oba ngumongameli weZimbabwe ubaba uMnangagwa. So kuqakathekile kakhulu lokho.
Kodwa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi awukhanyi ukuba i-SADC izakwethulani emhlanganweni ozayo.
UMnangagwa ngumuntu owalela esikhundleni, so-ke nxa kusiyalungiswa izinto zokhetho olungahambanga kahle, yena vele futhi esalela esikhundleni engene ngendlela engaqondanga, akukho azakulungisa, ngoba lalaba afuna ukuthi ayilungisa labo bayamazi izigwema zakhe, bayazazi. Uzathi nxa ebakhuza edayilina ayenze lokho kwenkala, ukuthi nxa esithi bantwana hambanini kahle, kuhambe njengonina uhambe lukeke. So labo bazohamba lukeke, angeke enelise ukuyilungisa indaba enjengale. Ngabe kudingwe omunye umuntu ukuthi akahlale laphana ukuze indaba leyo ilungiseke.
Umnumzana Fortune Umlalazi olandela zombusazwe ezimele uthi kumele i-SADC ibambe ziqine ngodaba lweMozambique.
Sikhangelele ukubana sibone ukuthi ngempela i-SADC iyinhlanganiso enelisa ukusolva ama-problems awamazwe or engathi ngama-member states, ngoba siyazi ukubana kulo hlupho olukhulu eMozambique abantu bayalwa barejecta impumelo yokhetho. I-summit le ingenelisa ukuresolva lolu hlupho lwaseMozambique, iyabe isibonise ukubana any problem engavela ngemva kweMozambique izenelisa ukubana isolvekelayo. So sikhangelele kakhulu ukuthi i-SADC for the first time ikibe lamazinyo idile ngama-issues.
Kulabanye abantu abathi ibandla leZANU-PF lingenele kakhulu kukhetho lweMozambique kule South Africa nakwele Botswana, okunqobe ibandla eliphikisayo. Musaka uthi langamanga aluhlaza tshoko. Akwaziwa ukuba kuze kwethulwani emhlanganweni we-SADC Extraordinary Summit mayelana lokhetho lweMozambique, okulamapolisa asebulele abaphikisayo abedlula ama-40 abatshengisela emigwaqweni. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, ngingu-Kip Stube.